Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngazingela imali leyo nto ukuthi amazi angeke saba khona edorobheni leGwanda. Njalo wonke nje uzananzelela ukuthi amafutha ahambisa izimoto la akhwelile. Nyaka enye sezibhajethi ilita yamafutha okuyidola 25. $5.60
Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu.
Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izane uPF angikwazi ukuthi uyakesuka kuliphi ilizwe. But kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mina umuntu ongasuka edayi ngizavotela izane uPF.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla esitolo ikhuphuke okumangalisayo kanti le mali yakwamanye amazwe layo ingasavunyelwa ukusebenza eZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Umasipala wedolobho leGwanda uthi akasela mali yokusebenzisa ukuqhuba inhlelo zakhe ngoba kade ihlelile ukuyisebenzisa lonyaka esiphelile ngenxa yokubhidlika komnotho weZimbabwe. Uthi ukuwa kwesisindo semali yelizwe sekudala ukuqonga kwentengo yemithi yokuhlambulula amanzi kanye namafutha ezimota. Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale uthi ngaphandle kokuba bakhweze imithelo ngesilinganiso samakhulu amathathu ekhulwini 300%, umasipala uza kwehluleka ukufeza imisebenzi yakhe.
Ngazingela imali leyo nto ukuthi amazi angeke saba khona edolobheni leGwanda. Njalo wonke nje uzananzelela ukuthi amafutha ahambisa izimoto la akhwelile. Nyaka enye sezibhajethi ilita yamafutha okuyidola 25. $5.60 Ongakuthi nxa singeke ukukhweza uthi kodwa zethu la zazingeke sisana tamafuta azingeke sisahamba akungeke kusasetshenziswa amathara kethu athwala izibi kasathwala izibi yonke into ukuthi izawuma nje.
Okwamanje idolobho leGwanda libhekane lodubo lokuthilela kwamanzi olubangelwa yikuqunywa kwamandla kagetsi. UMajale uthi bayalulungisisa lolu hlupho.
Sicelile njalo kuMinister we-Energy ne-Power Development ukuthi asixolele ekucutheni kwelayini le eya ezibhobhini, kodwa asikatholi impendulo ngoba as long as amagezi ehamba amanzi angangebe khona okweneleyo.
Umnumzana Khuzi Thendele Ncube yisikhulumeli senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Residents Association. Yena ke uthi laloba besizwa izikhalazo zikamasipala, iningi labahlali bedolobho leGwanda abasoze beneliswe ukubhadala ngoba iholo lezisebenzi lingakhuphulwanga.
Kuzasinzimela sibili ukuthi saneliswe ukuba siwabhadale lawo marates abekhwele ngalolo hlobo. Inkinga yokuthi inzuzo yethu ayikhwelanga, siloke sizuza imali ngendlela ebe sizuza ngayo umnyaka lo ophelileyo 2018. Yikho ke lokhu sibona kuzaba nzima kakhulu. Kodwa siyakuzwisisa sibili ukuthi laye usebunzimeni, lokho kubangelwa ngumumo omubi womkhonomi welizwe.
Kusenjalo uZulu eGwanda wamukele ngembono etshiyeneyo umthetho enqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Umkhokheli wabatsha kubandla le-MDC ezansi emaNdebeleni umnumzana Edgar Ncube uthi lo mthetho awusoze uthuthukise umnotho welizwe.
Angeke uthi nxa umntwana engayenzi kuhle esikolweni uthi uyamtshintsha ibizo khona eza kwenzakala. Lokho kwenzakaleyo asilo lutho engingathi luya-appreciate-wa yizakhamizi kumbe ngabahlali belizwe leZimbabwe. Linyathelo liphambuke kakhulu. Angiboni kuphutha, angiboni kusebenza, kuzaba into ezinsuku ezimbili ezintathu nje kuphela.
Unkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi ulethemba lokuthi leli nyathelo lizanceda ukwehliswa kwentengo ezitolo.
Ama-rates elisephezulu kakhulu, ikhathi sokusenza lezi zinto zihlale zikhwela every day, every hour. But khonokho ukuthi sibhaniwe engxenye singaphonga ukuthi sinike nje insukwana sibone ukuthi izinto zizakwehla yini emashopu. But ngokubona kwami imbona sokumele ziyehle phela ngoba i-rate la isiyehlile.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuka okumangalisayo ngemva kokwethulwa kwalumthetho we-statutory instrument 142. Isaka elilesi sindo samachumi amahlanu ama-kg 50 kg lokudla kwenkukhu ebelithengwa ngamadola alikhulu namachumi amahlanu ngeviki edluleyo namhlanje belibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi ayisishiyagalombili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe achiyeneyo agoqela elezano PF lele MDC aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale leparlamente oluza kwenziwa ngoNcwabakazi mhla ka 3. Ngelanga elifanayo kuzaqhutshwa njalo ukhetho lokudinga ukhansila kaward 22 ebubi lokaward 23 enkayi. Isigaba selupane East sisele singelameli wephalamende ngemva kokubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayelilunga lezanu PF ngomabasa. Kulamanye njalo ama-by-elections azayo endaweni ezitshiyeneyo ngemva kokufa kwabakade bekulezo sikhundla okugoqela umnumzana obedingwa Mguni owayemela imangwe edale lephalamende elilunga lezanu PF lo nkosikazi Vimbai Itswangirai Java, yena owayemela iGlenview South engowe-MDC. Ibandla le-MDC lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lwelupane kulandela ukunqoba kwalo eKadoma kwenye i-by-election esanda kwedlula. Eminyakeni embalwa edluleyo bekunzima ukunqoba iZANU-PF kuma-by-elections. UChris Kande we-Studio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleleni North umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okuningi ngamalungiselelo abo elupane.
Mbona ngami kule MCA kulaleka mama uMakhuphe, hhayi namanye nje ukuthi amabizo akhona ukuthi ukazahlisake funa ukuthi wakhangele njalo ephepheni. Hayi abanye nje ngenxenye liyabe I think ile kuzenda ayifakile kuthiwa yini le Mthwakazi eyifakile, ngingazike kalinda masarina le ngayi nayo ifakile futhi kuthiwa belithi. So maningi amabandla akhona awayo afakile, but obviously i-contest yaziwa ukuthi phakathi na kwezanu PF lati.
Ye manje kuhamba njani amalungiselelo, liyakhankasa yini?
Kulezi nsuku uthi Chris kusakhankaswa yini kulezi nsuku? Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu PF angikwazi ukuthi akesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona nomuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu PF ngoba izanu PF ububi bayo sokusobala, ukwehluleka kwayo sokusobala, okwethu nje sikwenzayo kuyakhumbuza abantu ukuthi lingakhohlwa ukuthi hayi lokhu okukhona akasisakufuni. Ngakho-ke mhlaka 3 August asihambeni siyefaka lokhu okuyikho esikufiselayo.
Uzamela ibandla ngubani njalo lo wezanu PF uyamazi na?
Owethu omela ibandla kuthiwa nguDalumuzi Khumalo, yindoda ezalwa khona ngale elupane, yindoda eke yaba ngusineta, yathi siphumile kube usineta yahlala njalo elupane khwampana ingusomabhizimusi owaziwayo ngaphakathina kwelupane, njalo yindoda eyaziwayo ukuthi ngayilahlanga abantu bayo, yahlala nabantu bayo kwaze kwaba lakathina.
Owezanu PF ke uyamanzi?
owezana uPF ngizokuthiwa ngumlungisi Dube hayi akazakali kakhulu la kibo ephathini yabambona ukuthi abanengi bayamazi
lezi ezinye izigaba ke ukhetho lwenziwa nini njalo ngezana
mhla ka 3 August njalo sile by election ku ward 22 eyebubi lapho kwabhubha ukansela owayekhona owayengowezana so ke sifakile ama candidates njalo kube I think ngamaphathi amathathu amane enkayi ku ward 23 lakho sine by election mhla ka 3 August njalo eka kansela ngemva kokuswelakala kwa kansela weZanu PF
kukhanya kulesiphithiphithi esigabeni seMathabeleland North kwezinye izigaba zelizwe wona akhona yini ama by election
ama by elections akhona ilizwe lonke ku ward 32 kumbe 33 eBikita kule by election lakho ngemva kokulahlekelwa ngikhansela owezanu PF wabhubhayo ngiyakwazi ukuthi khathesi njengoba uzwile ukuthi kubhubhe umgoli kusho ukuthi sokuvuke iby election njalo eMathabeleland South ama by election mane ngibonane kulamanye futhi ama ward angaba mabili mathathu ezakha east nanku lakho sokuzizolo ukuthi uMP wezanu PF khona ngale usebhubhile so ke ama by elections hayi maningi ama by elections maningi kodwa mina ngakutsho nje ngokubona kwami hayi wonke silungele ukuthi siwathatha ambona ukuthi kuyabuyelwa emuva ambonani wonke siyawathatha njengoba siqalisile kubonyanga le lapho uqalise khona abe lokho esiza kwaze kwafika eKhadoma silokhu sithatha kutsho ukuthi hayi ambona ukuthi saya kuma sokuyikuthatha konke okubuyayo
umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo weMDC esigabeni seMathabeleland North njalo umela iBinga North edale lePhalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 sekhangele okusemaphephandabeni namuhla iphepha ndaba leChronicle lithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzahlangana lezinduna zeMathabeleland kanye lezeMidlands kobulawayo namuhla. Iphepha ndaba leHerald lona lithi abantu abazatholakala belamacala enkohlakalo imithetho ndaba bazathathelwa yonke impahla yabo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Igama lami ngingusithole kobulawayo. Ngithanda ukulibingelela lonke elisebenzela iStudio 7. Lani lonke balaleli iStudio 7. Namhla ngithanda ukukhuluma ngodaba oluzwisa ubuhlungu, udaba lwe-corruption elizweni. Okumangalisayo yikuthi abantu bona laba asebeqanjwa ngabantwana ukuthi ba-corrupt kudala kwakhulunywa ngabo, ikakhulu u-Obed Lowicknell, layo uMagunja yena lo we-Reserve Bank. Kudala kwakhulunywa ngalaba bantu. Kodwa into emangalisayo ukuthi akulanyathela eselithethwe uhulumende ukuthi laba bantu babotshwe bangene ejele. What kind of a government is running this country where all big thieves are being saluted outside the prisons while the small thieves are full in prisons? Yebo kambe uMnangagwa uthi uzakhetha i-commission yokuthi icubungule udaba lolu. Kodwa maningi phela ama-commission aseke abakhona kodwa kungaphumi lutho, kungenza umehluko. For instance, i-commission kaMohlanti kwaphuma ukuthi amasosha abulala abantu kodwa into yakhona yayathezelwa phansi, akula nto yaphumayo. Abadala okwamanje sebeze betshelwa ngabantwana ukuthi ilizwe alimanga kuhle ngendaba ze-corruption kodwa bona kuyibo abangena ephalamende belanda nje ukuyakwenza umsindo lokulwa le-opposition lokulala kungaphumi lutho into abayingenele eParliament lokhu kuyalyangisa ukwenza ilizwe lethu libe phansi ikwabantu ama investors they can never come into this kind of country with all this corruption kuyayangisa share ngiyabonga
yavuka basakazi labalaleli hayi owamubono ngokuthi bakithi ama prize asiwazi ukuthi singathi akhwelile lokuthi izinto zona vela imali asikwazi besingacela ukwaziswa ngama prize ejukela nje ukuthi 2 kg imali kwenzeke ukuthi sikhulume ngokuthi akhwelile impuphu 10 kg imali iflower amafutha sibe sibakwazi ukuthi akhwelile labo labahamba benquma kumbe bahamba bephethe amaphepha lama prize kasikwazi iprize siyazwe yamenyezelwayo ngedizile petro ngabe zonke iprize ziyaphunyelwa egcekeni njengamafutha ezimoda kwenzela ukuthi abantu labe lobu fike esitolo bekwazi ukuthi into ikhwelile sincediseni khonapho shua ngoba thina siyadubeka ezintweni ezidliwayo leze njengabompuphu lamafutha lechukela iziphofu zikhonapho izalukwazi zikhonapho abantwana abangalabazali bakhonapho libabeka ngaphi njengoba liyakwazi ukuthi ilizwe liwomile lithi alilamali sibili liyakwazi kodwa manxa sekuhamba ngaleyo ndlela lingafaki umthetho lifake nje uphonge kuphela kababanjwe phela sizokuthona libambile abantu belandele khonokho elikutshoyo kumaprize ncedisanini sibili ake sithule mageza
basakazi bami ngiyabingelela mina ngingushoniphana inkomo ngilapha eSouth Africa msakazi mina engikubona ngokwami ngesimo sasekhaya laphayana ike ngifuna ukukhuluma ngakho kubuhlungu ukuthi sibone ilizwe lethu likhipha lezi zinye imali zokhamanya amazwe ikakhulu thina indebe esiyikhalela yokuthi ngabe bayathatha irandi msakazi basebenzise lona ngoba kuyilona elikumakhelwane eliseduze futhi njengoba sebevele sebekwenzile lokho asazi ukuthi isimo sethu sobuya sibe njani ngoba sikubone ngo-2006 kuya ku-2008 msakazi kwakunzima kakhulu asazi kulaba abasiphethe ukuthi bona basolana ukuthi bejoyine mhlawumbe irandi yoneni noma nje kungaba yilokho ukuthi South Africa ifuna ukusikhontrolela irandi layo lisetshenziswe eZimbabwe ngabe bavumelana na ngalokho umnotho wethu uzovuka asazi i-RTGS leyo ukuthi izolivusa naye ilizwe hayi siyathola nje sibheke msakazi ngiyabonga
hlangane nakho lapha kithi kuleli lizwe ukuthi kuthiwa amarandle mapula namaluzakusasebenza ibunzima bukhulu kakhulu lowo ngoba angisiboni impela ukuthi kuyimpumela engaba right leyo kuthiwa ilizwe lezimbabwe kungafuka sokuyikufa kwalo chosi kwakathesi ngoba le mali efakwayo iyawa namhla yasebenza kusasa yasebenzi kunzima kakhulu ayikho into ebambekayo ngebhondi selenzima kakhulu ngaleyo mali nabele ngaphi maphandleni ezivaliwe vele esitolo ufika layo bengasayamukeli i-$2 vele ibisi-R2 so kulowo nzima kakhulu kwanalapho maso kuthatha okuyiyo esebenzayo lenye besithembele kiyo sikhithiwe sizibuhlungu kakhulu ngalokho mina engikhulumayo igama lami ngusoweto Ishmael Moyo Themba Malaza ngiphuma kususaphe Blamri ngiyabonga
Laboge bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. ele North Korea selixwayise uhulumende weMelika ukuthi kumele aphuthume aphume lomhlahlandlela wenkulumo zokwesulwa kwezikhali zempubhiso ezigcinwe yiNorth Korea. Kudubuke ibhomba elibulale ipolisa elilodwa eTunisia njalo lalimaza abantu abayisishiyagalombili edolobheni leTunis izolo. Sikhangele udaba oluhamba phambili eMelika. Inkulumo mpikiswano phakathi kwamalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats adinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo iqhubekele phambili izolo kulokudlephana okukhulu. Okhanya ekhokhela kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uchotozwe ngunkosikazi Kamala Harris emethesa umlando wokusebenzelana labantu abaziwayo ngokuzonda abantu abamnyama ngesikhathi elilunga le-Senate. Unkosikazi Harris laye ungumuntu omnyama. Kodwa uBiden uzivikele kulokho wachotoza unkosikazi Harris esithi laye akulalutho alwenzela abantu abamnyama ngesikhathi engumtshutshisi. Oza nqoba lapha nguye ozamela ibandla lamaDemocrats ancintisane lomongameli Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe.
Kunzima lapha ukuthi ngaqamba umuntu engathi lo ngengibona ngathi uzophumelela ngoba sibona nje ukukhankasa kwabe khankasela ukhetho nje kuqala kuphezu kwesiphithiphithi esibe kakhulu. Kukanti futhi yena umnumzana uDonald Trump laye sibona ngathi abantu bayamsola kakhulu ngezenzo zakhe asezenzile. Lalapha abafuna ukuyancedisa kukhetho lapha ngibona ngathi bayasola kakhulu indlela asenze ngayo, i-track record yakhe imbi kakhulu. So okwamanje kunzima ngoba besaqala ukukhankasa, ngibona ngathi nganikeza ithupha kancane bakhankaza size ukuthi bathini bese singaba lo mbono ongcono ukuthi ngumbane sifuna ngathi nguye ongathi ukhankasa kulezinga nguye ongaphumelela.
Umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo, abasekeli bebandla bathi bafuna kube nguye oncintisana lomongameli Trump ngomnyaka ozayo. Kukhona yini obona kumphambanisa acine engasabanga nguye onqobayo?
Angiboni ukuthi kungenzakala ukuthi agwenxeke. Ngokubona kwami ngibona ngathi i-experience yakhe nje yiyo enze abantu bangathi bamlandelela bayamxhasa. Futhi nginazele lapha xa sikhuluma ngendaba zokuxhasa, uthole phela umxhaso ongathi uyabonakala uphezulu, njalo igephu leyaseyivulile nje zisuka. Ngibona ngathi ingabe iyi-statement esuka ebantwini ukuthi hhayi umuntu esingathi singaba nethemba kuye ngulo.
Njengoba bebaningi kangaka abebandla lamaDemocrats abancintisanayo, awuboni yini becina begwenxana mhlawumbe bacine besenza kube lula ukuthi umongameli Trump abanqobe?
Ngibona lokho mpela kungamsebenzela uTrump ukuthi kube khona iziphithiphithi ngoba sikhanazele izikhethezeki nxa kusiza ekuqaleni ukukhankaso lapha kuyaqala ukuphuma izindaba ezithile ezimbi, indaba ezingcolileyo kuthiwa ubani wena wenza kanje, ubani ulecala elinje. Ngibona ngathi ngobuningi babo bazalwisana leso siphithiphithi sizadala mpela ingxaba ngxoza enkulu kakhulu engagcina ithatha amandla kumbe ngathi le focus yabo ukuthi bakhankase. Ugcine ngapha umnumzana uTrump usephunyukile waphumelela.
Abamnyama abancintisayo abafana labo Cory Booker labo Kamala Harris, amathuba abona ubona eminjani?
Angibona amathuba abo mpela angathi aphezulu aphansi kakhulu ngoba asiboni abantu abaningi abangathi balesiso sokubalandela kumbe nje singathi generally nje ukuthi kukhulunywe ngabo nje kakhulu, babonakala ngathi ngabantu abangela sizo kupolitics njalo abangela experience engathandwa ngabantu to a point ukuthi sebengaze babakhethe ukuthi babe ngabakhokheli belizwe.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Siziqhibeze kuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ekhona namuhla. Iqembu leTunisia lizanqikelana lele Mali kuthi ele Ivory Coast libhuqane lele Morocco. Ele South Africa lona lizabhuqana lele Namibia. Izolo ele Algeria linqobe ele Senegal nge 1-0 kwathi ele Kenya lanqoba ele Tanzania nge 3-2. IBurundi yona inqotshwe iMadagascar nge 1-0. Ele Zimbabwe elizanqikilana lele DRC ngesonto kumdlalo oqakathekileyo kakhulu ngoba linganqotshwa liyabe seliphumile kulomncintiswano. Kunjani maseku nje lingabalinjani emagumbini omane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu siyalibona ku Facebook njalo libukele kulo beauty ba Monde T uthwe na amavuko omsakazi kuzoba lo Aaron Dube umthembo osthembayo uthwe na good morning livuka njani khona ngapho hayi siyavuka Dube singazi wena Campbell Ndlovu uthi wena morning. Musa Mazibuko uthi wena baba Nkomo livuka njani ngibukele ngisesowetho siyavuka Mazibuko siyabonga. Mandla Gama uthi wena amavuko bakwethu amavuko la kuwe Gama Vusani Pepe uthi wena good morning. Uzobake lo ndukwazimthayi nkani yasiza goqandleve utwena livuka njani mthwakazi
Tata Andi, putting a lamb up in Danami, putting a lamb on the end of the Spachana. Yes.
Clement Makwaza is a Kabela Selong Angoma Mnan, the Utuena, Usesala Kachana. Silethemba likholisile lamhlanje kungolwesihlanu nje sesilungiselela impela viki phela ukuziqhiba izosuku sikhangele bezihamba phambili umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi ngokuphindwe kathathu amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane east edale lepalamende. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-half past seven. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo, asidibaneni ngolwesibili, siqalile eyami impelaviki. Itshone kuhle.